ndaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 22 Mpandula 2018 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amafutha ezimota aqhubeka isilela eZimbabwe njalo abathengisa lawo mafutha basola indlela yokuhlawulela kwamakhala ekhukhwini eye-EcoCash bethi yiyo ephuzisayo ukukhipha imali yokuyathenga enye ipetulo phandle kwelizwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi usekhululwe ngamapholisa ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokwethula amazwi ajojozela udlakela. Sizakhangela ezemidlalo emidlalweni yenguqu eChibaku Super Cup edlalwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amafutha ezimota aqhubeka esesilela eZimbabwe njalo abathengisa lawo mafutha besola indlela yokuhlawulela kumakhala ekhukhwini eye-EcoCash bethi yiyo ephuzisayo ukukhipha imali ukuze benelise ukunikezwa imali yakwamanye amazwe yokuyawoda lawo mafutha phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Indwendwe zezimota ziyazisanda emagarajini wonke koBulawayo ngenxa yokusilela kwamafutha. Kule viki amafutha asilelayo yiphetulo, njalo kwezinye indawo koBulawayo, imichova ibisikhweziwe imbadalo yokugada isuka ku-50 cents isiya kudola. Otshayela imichova uMnumzana Sipho Masina uthi ipetrol ayikho, njalo kule viki ephelileyo kuke kwasilela idizili.
Yebo, ifuel iyashoda, ongangokuthi ipetrol iyashoda this week, and into eyenzakalayo ukuthi last week kuke kwashoda idiesel, but it was temporary, and then ibikhona kwamanye amagaraji ngekho, but ipetrol ukhanya ngani iphele emagarajini wonke, and then abamagaraji nxa sibuza bathi imbangela esikhathini esiningi ukuthi imali yabo enale asabe sithela ngayo njengoba singela cash elizweni sisebenzisa iEcoCash bayaphuza ukuthi imali zabo zireflecte ukwenzela ukuthi bakwanise ukuyacela iForex eReserve Bank. So yinto eyenzakalayo, so asikwazi ukuthi into le eyenzakalayo is temporary kumbe is permanent, kodwa into ekhona ukuthi ifuel ayikho, okukhona kathesi idizili, ipetroli ayikho.
UMnumzana Blondi Ncube uthi imichova ayisoze ikhwezwe nje mahlayana ngenxa yokuthi intengo yephetulo ayikhwezwanga.
Ukukhwela kwemchova njengathi thina abantu esisebenza emchoveni, umchova anyeke iphongukhwela ngoba ifuel yona kayikhwelanga. Into ekhona nje ukuthi ifuel yona kayikho emagarajini. Kathesi qale last week i-diesel yeke yashota last week, but this week petrol yengekhoyo kule diesel. Singahamba emagarajini siyayithola, kodwa imbangela yakhona yokuthi nxa ungela cash yikhonye kuthule khona ifuel. Hayi, thina bedizili asifamanga kulayina, but abayipetrol ibabalayinayo.
UMnumzana Thulani Mlawuzi uthi ukusweleka kwamafutha sekusenza ukuthi bacabange ukuthi uhulumende kamgabe ube ngcono.
Hayi, indaba yefuel yazi isithwalise nzima. Kathi sesipaka izimota uze uphuze emsebenzini uselayinini yefuel, utshayise ufike endlini ngo-8, sesixabana nabo nkosikazi bethu ngendaba zefuel zonezi. Asazi ukuthi igovernment iplanani, sokungani igovernment leyani ebikhona ibingcono, ngoba noma into bezidura bezikhona, angazi ukuthi bangayenza mzamo bani abantu begovernment. Asisakwazi kumbe igovernment kumbe ngabantu bamagaraji, kodwa asibone ngani igovernment. Ngokubona kwami bone ngani igovernment. Asisakwazi kumbe amagaraji ngawapho bebesenzela ukukhweza, bethreatena abantu ukuthi bakhweza iponti. Nxa befuna ukulikhipha bahle balikhiphe kawani, ngoba since bekhulume ukukhweza iponti ifuel ihle yacatsha. Isinkwa sikhwelile, zonke izinto zikhwelile. Ungabona sokukhwela isinkwa esisemehlweni abantu okungemuva ke.
UMnumzana Thulani Mthethwa uthi ucabanga ukuthi abantu bazagcina bekhweza intengo yempahla ezitolo becatsha ngokusilela kwamafutha.
nangubana kwami ishortage yefuel izakwenza ukuthi abarani izimota bathenge ifuel eningi bayihode. Then laba abathengisayo bezitolo labo bangabona sokunjalo bazadinga ukuthi bakhweze intengo bebesithi ifuel iyashota, sebe transporta nzima amagoods abo abathengisayo. Kungenzakala ukuthi bahle bakhweze kakhulu vele ekuqaliseni wabe sithi ifuel njengoba ibonakala ukuthi kayikho. Ukuthi sithi abantu kazani laba abantu abathengi sebeyaba lobunzima because babe ngasenelisi ukuthenga izinto lezo ngoba ziyabe sezidula nxa kuthi laba abathengisa esitolo abanengazi wezitolo babe sebekhweze intengo zempahla zabo.
Isisindo sedola leMelika sesiqanise okumangalisayo okokuthi elilodwa selithengiswa ngamadola amabili awebond note nxa umuntu efuna ukufakelwa imali ebhanga. Lokhu kwenza ukuthi ilizwe lingenelisi ukuthenga izinto eziningi ezidingakalayo kwamanye amazwe, njalo nxa kulokhe kuqhubeka kunje intengo yempahla layo izaqansa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi usekhululwe ngamapholisa ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokwethula amazwi yajojozela uDlakela ngesikhathi kulokutshengisela kwabantu besola ukuphuza kwempumela yokhetho. uMkhwananzi oxoxe loChris Gande weStudio 7 uyalilandula leli cala.
Ye kuliqiniso ukuthi besilodaba besilubikela intatheli zindaba kuthange eMedia Center esigodlweni saseHarare. Lokhu bekungemva kokuthi bengengafonelwa ngamapholisa esithi angifune ofisini yawo ngibofika. Ngase ngisithi hayi ndaqhuqa leyo logqwele amagqwethami ngizokuzwa ukuthi kuyini. Kodwa kamapholisa asafunanga ukuthi amelele ukuthi ngihambe ngiyedwa emapholiseni. Base bengilanda-ke eMedia Center lapho bengikhuluma khona le ntatheli zindaba. Bele rayothi, bele mibhobho, bele ama-button stick izankosi ezingathi izankosi ngesindebele. Bafika ke bambopha izandla ngama-handcuff, bamphosela erolini behamba benginyathela bengithethisa besithi mina ngizama ukwenzani elizweni leZimbabwe.
Usuvalelwe khona lesitokisini bakuphethe njani?
Hayi sengivalelwe kube ngcono lapho bekukubi khona lapho bembopha khona mbono lebonile even amavidiyo lemifanekiso ebikhitshwa amapholisa embopha yikho lapho bengaphathwanga kuhle khona. Ngikhuluma nje sivikile lindaba phambi kwedale namuhla ukuthi hayi ngiyakhonona ngokubothwa lo ngokuphathwa engakwenziwayo ngibothwa ngamapholisa esigodlweni seMedia Center kuthange lapha eHarare.
Sizwa kuthiwa ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yebail. Ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenzakeleyo emthethwani ndaba njalo ozamela ukwenza?
Kuzamele ngireporte eHarare Central Police Station ngolwesihlanu lodwa indaba le izithele, njalo kuthiwa kumelanga ngi-interfere nabafakazi endabeni leyi layona le ibheyile engibhadalisiwe $50. Njalo nizabuyela-ke edale ukuyathonisiswa mhlaka 9 October 2018.
Manje wena uthini ngecala leli, uyalivuma na?
Angilivumi leli cala, alikho icala leli. Angizange ngethe cala mina, angizange ngitshengisele, njalo angizange ngibe seduze lapho kula bantu ababetshengisela khona mhlaka 1 August 2018. Ngangilandela ama-results la ngiwabona nje ku-TV ngisendlini. Kodwa akumangalisi ukuthi bangethesele leli cala ngoba bayakwazi ukuthi nxa sekunje so inhlanganiso yeDamuka esingathi umbe isesijikile campaign yiyo esikhangelelwe ngabantu ukuthi ithatha intambi yephambili. So lokhu kuyabethusa kakhulu ngoba bayakwazi ukuthi inhlanganiso elamajaha lezintombi abazimiseleyo ukulwisisa uhlupho olukhangelane leZimbabwe abake bacontributa kakhulu ekulungisiseni lolu duko seselo ubaba uRobert Mugabe, njalo abazimiseleyo ukuphinda balungisise ilizwe njalo ngaphansi kukababa uMnangagwa lo wathatha amandla okungekho emthethweni.
Kanti manje nxa kuyindaba ka-August 1 abakubophelayo nakathesi, kungani bebuye bazokuhudula phakathi kwabantu wena uphakathi kolunye udaba ungaba lolwazi?
Angila lwazi, but engicabangelayo ukuthi bebefisa ukuthi ngabe kuthiwa ngikhulumanga lentatheli izindaba izolo, ngoba izolo besikhuluma lentatheli izindaba sikhangelane le ndaba yokuhlukuluzwa kwamavenda okwenzakalayo esigodlweni esikhulu seHarare. So lokhu akubathokozisanga, bona basebeqoqa ukuthi hayi asivele simbambe engakakhulumi. Hayi inhlanhla nje ukuthi baphuzile mbijana bathole sesethulile la mazwi kuntatheli izindaba, njalo amazwi la ahambile ahazekile izwe lonke uZulu wonke uzwile sekukhulumile.
Lo ke bekungumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele senhlanganiso yetha Jamuka sesijikile. Lapho ke limuzwe ekhuluma ecingweni eseHarare lo Chris Gande owe Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelele ukuhlangana labo somabhizimusi kanye lezizalwane zonke nje ezeZimbabwe esezihlala eMelika ngayona limpela viki edolobheni eNew York khonapha eMelika, lapho azaphatheka khona emhlanganeni wenhlanganiso yamanyana wamazwe womhlaba iUnited Nations General Assembly kumbe iUNGA. Osomabhizimusi azahlangana labo ngabakwamanye amazwe labeZimbabwe abadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika bekhulumisana ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Izizalwane zeZimbabwe nje jikelele zizahlangana la, uthena uzahlangana lazo ngesonto emhlanganeni weUnited Nations. Umnangagwa uza kwethula amazwi akhe ngolesithathu, ongokwakuqala ukuthi ethule amazwi akhe emhlanganeni lo oweUnited Nations Assembly.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook bukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umprofita odumileyo eZimbabwe uApostle Nyikadzino Chiwengwa ubikwa esebonakele ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo. UChiwengwa usanda kwethulela uZulu impiko ethi wayiboniswa nguNkulunkulu eyokuthi kuza kufa abantu ababili abalezikhundla zaphezulu abangacatshangelwayo. Imizamo yokukhuluma loChiwengwa yehlule. Singakachapheli ngale esigabeni sethu sesibili salolu hlelo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yokugenquka komkhumbi eLake Victoria kwele Tanzania selifike kwabalikhulu lamashumi phose ayisikhombisa e-167. Kulomuntu oyedwa ohlengwe lamhlanje ngomgqibelo phakathi komkhumbi lo ogenquke ngolwesine, imbangela yayo elokhe ingakaziwa. Kuthi ke kulamadoda angaziwayo kubana ngakweqembu liphi labalwisa kwele Iran abavuke ubhova badubula umbuthano wabakubutho befola edorobheni leHavaz esigabeni seKazakhstan babulala abantu abangamashumi amabili lane. Elulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bafowe mbula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafowe mbula
Gukama
Lamlela
Kweze mapandleni, izakamizi kanye labo sombabhizimusi bendaweni yamavinkili eyasejuve, phansi kukanduna mabhena, bakhala ngokusilela kwamandla kagetsi kanye lamanzi endaweni yamavinkili le. U-Albert Ncube owe Studio 7 usipha lolu daba.
Izitolo zesejube zisungulwe ngomnyaka ka-1969 kodwa kuze kube lalamhlanje kulamagetsi kulendawo osekudala ukuthi osomabhizimusi bengathuthuki. Inengi kulendawo lisebenzisa ama-generator okudala ukuthi babe lendleko zokuthenga amafutha okudumisa limtshina. Umnumzana Herbert Ndlovu isakhamuzi sesejube njalo uthi sesiside isikhathi bengela amagetsi.
Ibusiness le ibunjwe kudala kakhulu bekusese iRhodesia. IRhodesia iphele ngo-1980 lanamhlanje lokhu lapha singalamake. Siyacela lathi ukuthi ngayo ihulumende kumbe ini isiphathise isinikeze amagetsi ukuze lathi sivuleke phela sizuze imisebenzi. Kunenge esifisa ukukwenza la but sihluleka ngenxa yokuthi akulamagetsi.
Usomabhizimusi uNumzana Lungile Ndlovu othengisa inyama uthi bacina beyilahla ngoba sibolile njalo uthi inkokheli zombusazwe zihlezi zibathembisa ize.
Mina ngirana ibutsha okwamukwezandla lebhokisto amagetsi sesithwele nzima sebenzisa igasi. Utshwala buyasibuthengisa buchisa, amadrinks ayachisa, inyama yethu siyabi right but icina ibolile nasiyilahla. So siyalimala kakhulu kuleyo ndawo ukuthi igasi njengakhathesi kuyachisa inyama iyabola. Iy'nkokheli ziyakwazi ngoba la ma sikhuluma nje mabesivakatshele babefike bekhuluma ngoba sithembise kodwa babuyi bebi.
Unkosazana Sokoluhle Sibanda othengisa utshwala uthi balahlekelwa ibhizimusi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu.
Uhlupho esilalo ngolwamagetsi. Abantu ama-customers ethu ayanatha utshwala okunjengamabhiya. So ayabe engaqandi. So besicela uncedo olungabe lungasinceda ngamagetsi ukuthi lathi ibhizinisi lethu lihambe.
Esinye isakhamuzi uMnumzana Colin Mathema uthi amathuba omsebenzi alakho kuvuleka nxa kuthe kwaba lamagetsi kulindawo.
Esejube business center akula magetsi. Abantu abafuna ukuwelda bayafuna ukwenza imisebenzi yokuthunga njani njani kodwa ngokuswelakala kwamagetsi akula into engenzakala ukuthi sincedakale uhulumende lathi abantu bethu baphathiseke.
UMnumzana Thabane Ncube uyethesa uhulumende umlando kungathuthukisa indawo yesejube.
Uhulumende bekayiboni kumbe ayikho kumephu kuhle kumbe ayazakali yini. Ngoba yona ngokwayo civil ngokuthuthwa ngokwakhiwa kwayo kumele ngayi ndawo leyi township ngoba ileminyaka mina ngingazalwa iveli khona mntase ndathi kaze ndiye 44 years so ngathi imvele ngizalwa ngakhiwa iveli khona indawo leyi so but lokhu injo kusentuthwini akulamagetsi.
Ngaphandle kodubo lwamagetsi abezitolo bahamba umango omude besiyadinga amanzi njalo bathi kuyadingeka ukuthi kufakwe isikotho eduzane lezitolo ukuze amanzi atholakale lula. Ngimele iStudio 7 ngiseseJube eMzingwane ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafowe mbula
Gukama
Lamlela
Gukama
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa bafowe
mbula. Siyambonga ke okancube ngokusinika ke uhlelo ezemaphandleni. Okwamanje ke othani nge ngiliqhubekeze kuChris Gande esipha ke uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emoyeni ngenjabulo nguChris Gande. Sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lomnumzana Difa Wajapi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Mnumzana, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Eh, ngiyabonga babukande ukuthi ngingene ehlelweni lakho.
Kunjani ukuphila emazweni kakhulu nxa sikhangela umkhathi okhona lezinsuku ukuthi ekhaya kungani kunganeno kodwa lina ngapha emazweni liphakathi kwesnow.
Babugande ukuphila emazweni kuyinto enzima kakhulu. Abanye ngilokuthi kwesinye isikhathi nxa ngixoxa labanye abantu abasekhaya bacabanga ukuthi mhlawumbe ukuba semazweni kuyinto mhlawumbe ejabulisayo. Ye, kuyajabulisa ngenxa yokuthi khona ukuthi amasolombana sikhalela nje indawo yemali. Kodwa khona as far as isimo nje noma umkhathi ngendlela ongakhona kulo mehluko omkhulu kakhulu yilapho ubona khona ukuthi lapha uphilela nje ukuhlupheka eqinisweni ngoba nxa thina singabantu abakhulela elangeni. Kodwa nxa usubuya lapho sithola ukuthi ukugodela kwakhona kuba beyond okudlulisa amalawulo.
Sesizwe abanye ikakhulu abasekhaya nxa beziduduza ngabahamba ukuyasebenza emazweni besithe izithi liyakholisa khona ngapho kodwa liyadubeka ngoba kalilali ubusuku lemini liyaba lisebenza njalo imisebenzi engaqakathekanga efana lokugezisa izalukazi lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabatsho njalo?
Mina engakutsho nxa sesibuya endaweni zomsebenzi angikwali ukuthi ilizwe leNgland mhlawumbe ngithi emazweni aphetheya kule misebenzi efana lena le khona eyenziwa ngabantu bakithi. Kodwa ngitsho lasekhaya imbala laseSouth Africa bakhona abantu abenza yena leyo msebenzi enjalo. Kodwa ngiphinde ngithi elizweni elisifana langapha aphetheya ngapha into efana mhlawumbe labo garden boy labo geli ayikho leyo msebenzi. Njalo abanye abantu abakhuluma ngaleyo ndlela ngabanye abantu abangakaze babuye bazofika khona la. Amazwe aphetheya ngamazwe anikeza abantu ama-opportunities amaningi okumangalisayo ukwedlula indlela abantu bakithi nxa sisemazweni akithi ama-opportunities esiwatholayo. Ngoba ngitsho for instance ukuthi bakhona abanye abantu abasuke ekhaya mhlawumbe noma umuntu wayengumbalisi noma mhlawumbe umuntu osuke ekhaya engafundanga engazange waya esikolweni mhlawumbe wagcina ngo-form 4. Kodwa umuntu wenelisa ukuthi ngokubuya lapha emazweni aphetheya ngokufisa ukuthi aziphakamise. Abantu bona laba kathesi ngabantu kwesinye isikhathi abayinventa ezinye izinto. Abanye abantu bakhona basebenza kuma railway lines yibo abayenza ukuthi abalungisi izinto ezifana lentimela izinto ezifana lokuthi ama engineers ngabantu bakithi, ama electricians ngabantu bakithi, kodwa ngabantu abasuka ekhaya bengalawo lawo ma skills. So konkwalo ukuthi abantu nxa besika sebekhangela nje izinto ezingatsho lutho ngoba nxa singathatha mhlawumbe sithi ungathola abantu beZimbabwe mhlawumbe ungathola abangu 100 akutsho ukuthi phakathi kwabantu abangu 100 usho ukuthi total yonke labantu abangu 100 ngabantu abagezisa izalukazi. Phakathi kwabantu abangu 100 uzathola ukuthi abantu mhlawumbe abenza ikhe khona lapho mhlawumbe bengabe ngu 10 but i-90 yonke leyana benza imisebenzi eminingi ehlukeneyo.
Siyasizwe njalo abanye besithi amajaha avela eZimbabwe nxa efika khona ngapha emazweni afika engasakhangeli amantombazana ayo ekhaya sebekhangela bonabo abamhlophe labavela kwamanye amazwe kugcine amantombazana beswela ukuthi baqonywa ngobani. Kuliqiniso yini lo?
Lokho kuliqiniso kodwa ngizathatha okokuqala ngithi ngixolise kakhulu phakathi kwabodadewethu ngiphinde njalo ngixolise kubafowethu. Kodwa engifuna ukuthi ngibekele iqiniso njengokuba linjalo ngoba ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi iqiniso liba buhlungu kwabanye abantu liba mnandi kwabanye abantu. Into ekhona indlela amadoda noma esiphila ngakhona ekhaya siphila isintu lesana sokuthi ma ungubaba usuka uye emsebenzini ma uvele emsebenzini uthola umama abuya kuphekele udle. Kodwa nxa usubuya lapha e-diaspora into esikhona lapha sonke lisesiba ngamadoda. Nxa sesiba ngamadoda sonke umama nxa evuka uye emsebenzini laye ubaba nxa evuka laye uye emsebenzini laye. So nxa uvuka emsebenzini but ma ungubaba uyabujwayela kukhona ukuthi vele unkosikazi wami kufanele ukuthi angiphekele iti ayenzele okulalokuyana. But kwampala sekusiba le-clash of izinto ngenxa yokuthi unkosikazi uzafuna ukuthi lawo ma evele emsebenzini akuthole uphekele isithwala. Kolaphana sekusenza ukuthi abantu bengasazwanani sebeqabana ngenxa yokuthi omama kakhulu sebabuya lapha e-diaspora bathatha i-culture yamakhiwa. Nxa sebethathe i-culture yamakhiwa sebesenza okudluleleyo osekuwest more than okwenziwa ngamakhiwa.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ube lobusuku obuhle.
Hayi, ngiyabonga babukhali.
Alo-ke ngumnumzana Difa Wajapi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo olumnandi uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asibeke ithuba ifanayo njalo ngevikelizayo lapha azethulela khona olunye njalo uhlelo liphuma lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje emidlalweni yenguqu eChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje emini, iFC Platinum ibe lungitshiki lobhanga 2 leChapungu 2. Umdlalo lo kodwa ucine usiba ngumbeka wamapenalty, iChapungu yacina inqoba ke 5-4. Ingezi Platinum 1, iRentals 1. Low lawo umdlalo ucine ngama penalty, iRentals yaqhina ke isinqoba layo ngi 5-4. iBlack Rhinos 1, iNikroot 2. iDynamos FC inqobe iBulawayo Chiefs 1-0. iHarare City layo inqobe iBulawayo City 1-0. Kuthi ke kusasa iqembu leBoso ele Highlanders lidlala leleyada enkundleni eBaba Fields Stadium. Kuthi ke iCapes United izajikelisana leZPC Kariba enkundleni eNational Sports Stadium eHarare. iTriangle United yona idlala leShabani Mine enkundleni eGipo Stadium.
Abadala bavumele bari hey ntwana sokuthatha nabona sebethukile vaphikisela mangena lana ngoba kuzokhalelwa lelalanga le lami phunga ungene kopho wathi ngane yami yoba lokubekezeni ufile long time lokho mbona bange besinda manje bheke intwana ilane tafuleni ngoba ilanga selifikile ngoba yimele ngoliye ngoba yimele ngoliye nabona sebethukile ngoba bazi ngempeli. Like a blind farmer, that's a baboni that won't have Dalan Seven Zagazima, got you for Sukambalat. Kadezima Chosi Kateleg, Satalala, his success against the chief who can't you sing a Makanda. But a Jadis to go back, his Tala Sama, Felas Punu, Guinea Gin to Punu Tangetamada, Kunga Senani, Lava Baben, his Satakangan, and Pisello, who just said Katangani with the Kunta Lukali, Pigile for Sholova, the Babylon Popolo, thank you, Pinombolo, Buya Pukum Patoko Storopo, Ilipeti Tolopo, Bugam Abu Bunyongolo, if you went talking like a Sigateka Nale Manawa. Kakakakang is open, Gaza and Pi, the betting again, Becky Luchi, Virila Telaji, a bunch of police question, and Bano Kapuna Jenga, and Yenzigana, many papa fits in Ghana. Havatala Bumele, Vari Hate, when I saw his cat, Nabona Seven Tugile, Vapiti Telamangan, Alana, Mobotazo Kalatam, and Lalana Lee, Lami Pungan, Koko, Watikane, Ami Overlook, Vegasin. It's been a long time, looking for Nabanga, the sea, the man you're picking to Anila and Tapuli.
Ingoma emnandi, ingoma selifikile seyiphiwa iliqembu GTI. Kodwa singakagqibiki uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapolisa abehlome phele. Sizigqiba ke lapha indaba zethu zalamhlanje. Oliver Lelisayo nguPraxedes Jeremiah. Nsithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa sikhathi sinye. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.